Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka-16 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iofisi yobona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe.
Akula mnyaka kumbe ilanga engezwa iyayenebe sithi vele nina ayibhadali izikweleti zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-INF inhlanganiso e-diploma abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo.
Abebhanga elikhangela ngokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho.
Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabisa ukuthi ngabe uthi kuyenzakala ngasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-indicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abanama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo.
Kulabanye njalo abantu abaxotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela ababizwa ngokuthi ngamajura kucala lo wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe ababefakwe ngoba besephula ilungelo loluntu njalo bevimba ukuthi kungenziwa ukhetho olukhululekileyo. Umthetho lo obizwa ngokuthi yiZimbabwe Sanctions Regulations wawumayelana lezijeziso zenotho ezafakwa kudala ezazisethulelwa ezihofisi le ulahlwa ngesikhathi uMongameli Joseph Biden wabikela uZulu ukuthi usumisiwe. Kodwa lokhu akutsho ukuba abasanda kwetheswa izijeziso zenotho ngelemelika sebephunyukile ngoba lokhu bebhekane lazo. Laba ngabagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia, labanye abayisificamunwe munye. Laba bantu kuthiwa bavimba ukuba kube lokhetho olubalulekileyo nyakenye. Abebhanga eliboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emizameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. UGeorgieva wethule amazwi la ngemva kokuhlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lequla lakhe emhlanganweni omkhulu we-IMF oqutshelwa kwelemelika eWashington DC. Uthe ukulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yinto ebalulekileyo kakhulu ezakwenza ukuthi uhulumende enelise ukuboleka imali kumabhanga angaphandle. IZimbabwe ayenelisi ukwenza lokhu kathesi ngenxa yezikweleti zayo ku-IMF laku World Bank ezingena kumabhiliyoni alichumi US $10 billion. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ehlaziya izenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Common Market Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi uwabona njani amazwi e-IMF.
Bene yiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF. Akula mnyaka kumbe ilanga enyezwa i-IMF isithi bene nina alibhadali izikweletu zenu athuthoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF yinhlanganiso e-diplomacy abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni. Kodwa hathi thina siyabe sivele sikwazi ukuthi izikweletu zethu ziningi kakhulu. Ukhangelisise imithetho yethu eyemali, ama-policies ethu akahambelani yesingathi ngesikhiwa i-conventional economics. Angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela, uqondane namalungelo empahla, ama-property rights, ama-human rights lokunye okuphiyeleyo. Yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la.
Ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho, i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe leyabathi isig?
Hayi, ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto abavele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Lokho ngithithi ukuthi kumbe ngamadola kumbe isensi amarandi kumbe ngamaziphi, lokhu abanandaba nakho. Bakhangelisisa izinto eziqondane esingathi khona ama-productive sectors, i-consistency ye-policy, imithetho yenu ye-investment, i-corruption, ukuthi liqeda imali eziningi kanjani, lisapota amakhampani kahulumende, kuthi i-privatization yinto eqakathekileyo. So abona ukuthi phowethu nxa beqhuba nge-engagement abakhangeli ukuthi imali elisebenzisayo yiphi, kulama-fundamental sectors abakhangelayo.
Nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba, i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala?
I-IMF bavele banama-protocols abo, imithetho yabo kumbe izitengisi zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe isikweleti liphi kumbe lidlelane labanye amabhenki. Esingathi khona eZimbabwe into yokuqala kuyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu belu yeZimbabwe bumi kanjani. Into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle le-African Development Bank. So kungaze kufike inhlanza lokuthi sesisebenza kuhle le-African Development Bank bayathuthiseka ngama-interest rate yethu, bayathuthiseka nge-policy consistency, bayathuthiseka nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende. Nxa i-ADB African Development Bank ingathi hathi uhulumende weZimbabwe kasangcolanga, ye singaqalela khonapho.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Market Liberal Solutions. Kwezemelika, kulabanye njalo abantu abaqotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela icala lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana okuthiwa waya la emacansini ababizwa ngokuthiwa ngamajura. Phansi komthetho welemelika kuyakhethwa abantu kazana abangayisibo ziphatha amandla zenkantolo abalithumi lasithupha ukuthi bachutshise icala. UTrump ubekhona emthethwandaba lapha abikwa eke wazibhuqela ubukabhuha umahluleli ekhuluma. Leli cala lizathatha phose inyanga ezintathu lithoniswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajaphi Bhangodube.
icala lika Donald Trump selibona siseliqalisile njalo siyabona njalo lama comments la avela kwabanye lawa ababona ukuthi mhlambe nxa kungahamba kube njalo ngoba bayabona ukuthi nxa kungaqhubeka kube njalo phambili mhlambe sekungagcina icala leli liloko li appeala kokuphela ngoba abanye sebengagcina njalo beloko bedelaya isikhathi esingenza ukuthi siphazamise isimo sepolitiki sika Donald Trump esiphambilina ingakho bebona ukuthi kungcono abahlehle labanye ukwenzela ukuthi icala leli nxa lithethwe ngendlela eqondileyo njalo lithethwe ngendlela engasoziphinde ihlehle lenyovane engayenza ukuthi ekugcineni uDonald Trump ngoba nxa yelokhu esahamba icala lakhe kuyabe sekuzamenza ukuthi engasayenelisi ukuthi aqhubekele phambili ayingena ukuba ngumongameli. So-ke okuyabe kuzamphazamisa inhlelo zakhe zokuba ngumongameli. Yingakho sibona ingathi lokhu abakwenzileyo abangane bakuthi bahlehle inyovane kudlala indima enkulu politically kuye uDonald Trump.
Siyabona ukubana indlela okuthoniswa ngayo lapha kwele Melika ihlukene lalesi jayeleyo ekhaya. Ubona kuyindlela efaneleyo yini engasetshenziswa lasekhaya le eyamajuri le ukuthi bakhetha umuntu nje makhaza ukuthi ancedise ukuthonisa.
Kuyindlela enhle kakhulu ngoba ngaleyo ndlela ilapho okuyabe kuzabonakala khona ukuthi kuphume iqiniso elingela infiltration, iqiniso elingela ubungane njalo elingela ama favors. Ngoba nxa ukuthi umuntu esesenkantolo umuntu nxa eseyathonisiswa isiqokoqela sodaba ukuthi kudingakala iqiniso ukuthi liphume. Kodwa ke nxa ukuthi kunje nxa kufakwe abangane bomuntu noma kufakwe abantu abasympathetic kuye akula iqiniso elingaphuma kuleyo nkulumo. Ingakho ngibona ingathi zonke insuku nxa sikhangele izinto ezenzakalayo politically kuhle ukuthi siyakufunda siyakubona. Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabitha ukuthi ngabe uthi akuyenzakala lasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-implicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abalama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo lalawo macala ukwenzela ukuthi kube lomphumelo omuhle.
Lo-ke ngumnumzana Tifa waJabi Bhangodube olandela izembusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Ngalezi insuku zokusetshenziswa kwemitshina elobungcitshi obuphakemeyo ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu okubizwa ngokuthi artificial intelligence, uZulu weZimbabwe laye usebona kuqakathekile ukuphatheka njengokwenziwa nguye uZulu emhlabeni wonke jikelele. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Baningi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchasisa kabanzi ngeartificial intelligence.
I-artificial intelligence ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese kukhanya ngani imitshina leyo ile ngqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngale indlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda endabeni zempilakahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye lakwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela i-artificial intelligence osakhulayo wakobulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizimusi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo, sikhangele njalo kulezi-ke ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakobulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje umakhale kukhulu abhala kugalayo asende. Akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona bese semaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba lezinto lezi ezibunjwayo ama robots.
Omunye njalo untanga osebenza lenhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development, uLydia Banda, uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba, kodwa leyi artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweZimbabwe.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology, infrastructure, development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Okunye njalo yikuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebechiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi, i-internet lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence. Kusenjalo umphathintambo obona ngezemichini yakulezinsuku unkosikazi Thathenda Mavetera uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza nge-artificial intelligence leyi.
So it's a matter of us making sure that we got the right policies put in place.
Njengohulumende sibona engathi usetshenziswa kwemitshina ngale ndlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokho yikho esesikwenza.
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezinsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini kakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngaphi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa nge-computer kuhenganyani ngabantu athi bemi ndawonye besenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngeyinye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka, ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kulezinye izakhamizi zemaphandleni ezithi azazi lutho ngomhlobo wemali omutsha weZimbabwe Gold kumbe iZig. Bathi bafisa ukuba kusetshenziswe idola leMelika, amarandi kanye lamapula elizweni. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa ngokugcweleyo.
Izakamizi ezihlala eLupane, eTsholotsho, Gwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kweZig. Zithi kuyabahlupha kakhulu ukuthi eZimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond ama-RTGS lama-bearers checks okwagcina kungasathengi lutho. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala eJotsholo.
Ngathi yena izigileyo akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokhyana okungamabhondi okungagcina ungasasebenzi lokhana. Yona imali bani nale bhalwe iphongubhalwa Zig nje. Asoze kufana lamabhondi inothi la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu siyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho inqumbu uthengi okuyithukela. Hayi mina vele ngizwa kungangicaceli lokhu. Vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyiZig lokhu. Hayi irandi lelelele lokhu zende dola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwasisebenzela kunjalo. Ngoba uZig lo ashiwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali. Hayi 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 hayi. Mina vele angakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele. Ukuthi imali bani vele angakakuboni lokho lami ngisakukhangela nje ngomkhani ngomumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe. NeZimbabwe kasigitshelwa imali, hayi sigitshele imiquba, into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizansiba lesimanga esikhulu ngento leyenzakala la.
Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo kulandela ukwethulwa kwemali entsha.
Singabantu eZimbabwe yayemukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abaselathemba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deseli-rate le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acitshe inumbers nezezilabo 1,000. Kube sekungani kulo tshintsho. Kukathi kodwa ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo, ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fuel. I-fuel yinto yenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngaba ama-filling stations, kuzaba mqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo, ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurata physically mhlaka 30, okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurata lapha online ngamafoni electronically. So siyesaba ukuthi mhlawumbe izoqalisa ukusecurata vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Engafika sibili bazachaselwa kunengi okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu, and i-RBZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala zifike ebantwini zibatshela ukuthi imali isebenza njani. Njalo laba amabhanki amabhenki bakhona labaza kutsho ukuthi imali isebenza, hayi abantu bazay ngendlela uhulumende akufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabano uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selitapha imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu bafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lathi ke singomama siyahlupheka sisigabeni sikawadi 10 entali, esicela uhulumende kani ngangenela. Hayi kunzima, kunzima, akudliwa sondlala encane lapha. Mama dona yayiletha ukudla bakhetha bathi bafuna abahluphekayo. Bantu bonke siyahlupheka, siyacela Studio 7 zamani sizame sele ukuthi simlayezele kuze uhulumende ezwe ukuba lathi singabantu siyalamba sikuwadi 10 entali village. Kathezo kule mali zemithelo, singogogo sinje imali zemithelo siyazithatha kabi, imithelo idula kangako. Uhulumende kasizwele, singogogo esizwele kwazithukula ama-overage esiphi wafelekazi lezintandayo. Uyathi akusela abantu abahlupheka thina sihlupheka kangaka, siyacela silayezo ludluliswe.
Sanibonani, sanibonani nonke baholi bakwa-Studio 7, nani nonke balaleli kunjani. Nangiphilile okhulumayo ngu-Race Nyoni obuya endaweni yaselifane endimimbili wathi 17. ngulesi yami emiyathi hayi bantu bakithi akukho okukhulu okutheni ngithanda nje ukudlulisa ukuthi abantu abanengi abasemazweni angaphandle bakithi bengicela siphakamisene amakhanda bengicela siphakamisene amehlo sibone esingakwenza ngezwe lakithi ngoba abantu abaku ground vele masingathemba kubo angiboni ukuthi kukhona abangakwenza ngoba nje abaziyo bayazi ukuthi izwe laseZimbabwe ngesikhathi kwakuthatha inkululeko lathathwa ngabantu ababebuya eZambia bengabantu baseZimbabwe yibo abathatha izwe ukuze libike kunkululeko so namanje ngithi sonke esingaphandle kwamazwe asibeni nomzamo asibeni nokokwenza ukuze izwe siphume ekuhluphekeni ngoba masingathula thina abantu abakuground akukho into abazoyenza ayikho ngisho lento abazoyenza nami bengithi ngibeke nje umbono ukuthi abantu abangaphandle emazweni angumakhelwane wherever ma ungekho eZimbabwe asithatheni icebo
abavuko bakomthokazi wamavuko heyi nanti idaba lapha siye sathi sifuna ukufaka ukuvuseleka inkosi yethu ngabo 2016-17 laphana saye sathelwa ngama-tiegas lapha koBulawayo kwathiwa i-kingdom ayikho ku-constitution kanti manje i-constitution le si-aventwenini sivumela inkosi simanje sokuthiwa njengoba nangomunye umutapa wakhona lo sokuthiwa inkosi esimanga yikuthi phela ama-kingdoms ayemaningi lapha thina komthokazi sasile nkosi yethu ulobhengula lo mzilikazi ibaba besibusa balabazukulu baba babathiya abantu ababo kufanele babe yibo abasibusayo manje lo esesimfakelwe sokuthiwa nguye-overall king ozabe preside amacala wonke siza kuphatha sikuthi nami ngiyabuza hlobo ngiyabuza bafowethu ngiyabuza odadewethu bonke abakomthwakazi ukuthi siphatha siyithini le ndawo thina obethu ubukhosi abuvunyelwa ngoba i-constitution yayingabuvumi namhlanje sivuma ngoba kungomunye umutapo heyi nansike into isenzakala ngiyasazi ukuthi sizayiphatha siyithini
la okay abengabe mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12 464 0318 lwe live talk lamhlanje kuhlelo the connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngodaba lokunanzwa kosuku lapho eZimbabwe elathola khona uzibuse ele Independence Day mhlazi ku 18 April. Ukudaba esanda kuluthola kulosakhulayo uAmiya Maka othiwa khona umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare ngemva kokuveza imfanekiso yalo ayethandana laye enqunu. Lo untombazana ovezelwe imfanekiso yakhe ngumntwana womlingiswa olodumo oyaziwa ngegama lokuthi nguMaididi. Singake ehlukani izihlobo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa ngesikhangele inhloko zezinye izindaba ebezikhokhela. Iofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende weMelika yeOffice of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe. Abenhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. kulabanye njalo abaxotshiweyo kumthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela abaziwa ngokuthi ngamajura kucala lokwayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.